sasa kungumpikisana eka inkosazana Harris lo baba u Trump akuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi unkosazana Harris, is she ready to lead a country like America? And is she ready to take on ubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong, strong character. Umama uClinton laphana had a problem with him. So kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump? Ngoba siyakwazi ukuthi yena kakwanisi ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikisano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela-ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela kukhetho lukalwezi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump le 44%. So 84% ekuma-independents esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani according to the debate kusasa.
Okunengise kutshintshi lokusukisela ngesikhathi okusenza ingxoxompikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona?
IMelika ibifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngathiwa watshintsha okuningi, but ubaba uTrump wayesengathiwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona yi-sympathy vote. So abantu basebemzwela